sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 Mfumfu 2023 ngoPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umkamongameli weZimbabwe unkosikazi uCyril Mnangagwa ube likhosikazi lakamongameli lakuqala ukuyangena umhlangano oze ukwethekelelwa kwamazwe omhlaba owe-United Nations World Tourism Organization World Forum on Gastronomy Tourism. AbezanuPF Harare Metropolitan Province bathi phakathi kwabantu abangamashumi phose amathathu abanikwa izimota zokukhankasa kukhetho lokancwabakazi asebebisele okwamanje ngabayisishiyagalombili kuphela phakathi kwabangamashumi amabili lasithupha. Izakhamizi zeDambashoko eGwanda North zikhala ezimathonsi ngokufelwa ngamadonki asehlaselwe ngumkhuhlane ongazakaliyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkamongameli weZimbabwe unkosikazi uCyril Mnangagwa ube likhosikazi likamongameli lakuqala ukuyangena umhlangano wezokwethekelelwa kwamazwe omhlaba oye-United Nations World Tourism Organization UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism, lapho ayethule khona umbiko oqakathekileyo ukuthuthukisa inhlelo zokudla okwakha umzimba njalo kungokwendulo. Unkosikazi Mnangagwa ucine inikwa isicoco senhlonipho ngehlelo asezizungule eZimbabwe ezokuphakamisa isithunzi selizwe. Kodwa kulabanye abathi bekungadingeki ukubana azasukume alubhekise kweleSpain ukuyangena lomhlangano mathupha ngabe ungene ebulenjini njengabanye abamanye amazwe omhlaba. Ukuhlaziya lolu daba, Studio 7 iqoqe lolwela amalungelo oluntu unkosazana Nozipho Zipho Moyo.
Imhlangano le iqakathekile kodwa usukuzibuze ukuthi yena engumama olomkakhe osefake imithetho yokuthi abantu bengadlalisa imali ngokuphuma besiya emazweni besiyalanda ama-meeting la angasedakaliwe. Uyazibuza ukuthi bekuqakathekile ukuthi esihambe khona ngale kunokuthi engene emafonini lasemthimeni njengabanye okokuqala, ngoba okwakhathesi kulo minister we-ICT obonakale ese-Saudi Arabia izolo endikungumsindo, kodwa nxa kungunkosikazi womkhokheli imithetho iyadiza. Okwesibili, kuba nzima ukuthi sithi impumelelo ibinjani nxa abantu befuna ukuthi zikhuluma ngokuthi ezekhetho zihambe njani nxa sebekhuluma ngokuthi kuhambe njani kulowo mhlangano. Kodwa khona umhlangano wangkhona uqakathekile ngoba nxa sile nkokheli abakwazi ukuthi beqhube ilizwe yasinesithi ukuthi sivuse umnotho, ngoba lokho kwe-tourism ikakhulu okwegastronomy esikhangele okokudla ukuthi sikhuthaze ukudla kwethu okwesintwini kulapha imali ebakhona ngoba umhlaba usitshintsha khona. Kodwa lokho ukuthi umama uMnangagwa uyohambayo kulapha ukuvusa khona umsoro.
Wena ubona ngani ngakwenziweni ukuthi iZimbabwe layo ikhanye iphatheka emhlanganweni omkhulu kangaka?
IZimbabwe bomelele yenze njengabanye, wonke umuntu ungene kumhlangano lowo esebenzisa ama-Zoom, ama-laptop, kodwa konke bafinyelele baxoxisana. Lokungaqakathekanga ukuthi kudlalishwe imali, uhambo lolu belungaqakathekanga.
Abanye njalo ngabathi ezikhundleni zaphezulu ukhanya ngani umongameli welizwe usefaka imuli yakhe kakhulu phambili.
Ziqiniso kodwa uziphendulele yena umongameli uDube Mbuzo ukuthi userana ishadini oyifaza sangazibo wathi yini umongameli ngizenzela ngifunayo omunye kangene ba umkhokheli laye akhethe abantu afuna ukuthi beqhube laye and sinanzelela ukuthi ukungena kubababa u-ED esikhundleni kwaba lokungena kwamasosha and kakwazi ukuthi engathemba abantu bekuvanile ukuthi athembe abantu abalisazi lakhe abayimuzi bakhe ukuthi bemsebenzele kube yibo abangamehle lezinsele zakhe ngoba uyakwazi ukuthi indlela abangena ngakhona kungaba yindlela angaphuma ngayo ngoba ukungena kwakhe kwangena ngalokhu abathi yikhulu kungena kwamasosha and nxa amasosha engathi umongameli asisamfuni kusho ukuthi ube nendlebe lamehlo and kusho ukuthi ithembele igazi lakho
lo-ke bekungunkosazana Nozipho Zipho Moyo olwela amalungelo oluntu esikhulumelayo ecingweni ekhona lapha eMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abebandla leZANU-PF esabelweni seHarare Province balobe incwadi besazisa amalunga abo ancindise kukhetho oluqhutshwe nguNcwabakazi anikwa izimota zokukhankasa ngazo ukubana azivisele ngokuphangisa. AbeZANU-PF Harare Metropolitan Province bathi baphakathi kwabantu abangamashumi phose amathathu abanikwa izimota asebebisele okwamanje ngabayisishiyagalombili kuphela 8. Abangakabiseli lezi zimota ngabaphose bafike amashumi amabili 18 ababikwa sebesala lalezi zimota.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela msheshwe,
lamlela nampawa kuwembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela. Izakhamizi zeDambashoko eGwanda North ezansi eMandebeleni zikhala ezimathonsi ngokufelwa ngamadonki obabhemi asebehlaselwe ngumkhuhlane ongazakaliyo. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu iselungiselela ukulima. Abohlangothi olunakekela izifuyo olwe-Department of Veterinary Services bathi abakatholi umbiko wokufa kwamadonki lawa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeDambashoko zididekile ngalo mkhuhlane osuqeda amadonki emangeni wabo oqhamuke kusukela ngenyanga edlulileyo. Umelusi ubabusi Bhebhe uthi kube yisimanga ukufa kwamadonki njalo sebesebenza nzima emakhaya.
Amadonki belomunye umkhuhlane onzima lapha. Into leyani ingani itshaya ikhanda le, kubuye la ingani iti soyikhanda, iti iqini ithana lesihlahla idonki yangkhona izinto ezifuya zife kabi lezo. Enye icaka ingahle, ikhukhumala ikhanda, izigcini sife idonki yangkhona isihluku. So esh ukuthi yodukana ngazo. Ah, sokunzima laphana ngoba iyade phethe vele la maphiji ebesitshaya ngawo, iyade balansi lokulimeni nade sithembe wona. So vele akusele enye option asela plan. Ah, into yangkhona ayisikho ekhaya kuphela, ingenile.
Amazwi la asekelwe ngugogo Jane Dube othi ufelwe isipani sonke.
Amadonki apho uqhukisa amakhanda nxa sesifa khonaphana afile kimi lapha abangu-4 insuku zilandelana. Ngazama ukuthi siwahlabe akukhanyisa ukuthi kwasokuledi evele thi hhayi sesifa, sawahlaba hhayi kwaze kokukuncede. Vela ngikwazi ukuthi ngizalimangani mntanam, yinto nje engiyidingayo ukuthi kathi ngizakwenzenjani. Amadonki ebendilima ngawo, nsikha ngawo ngenqola, asefile wonke.
okansila kwa watu unkosikazi Zolibanzi Pofu omunye walabo abafelwe ngamadonki uthi aphela amadonki esigabeni sabo
sesifelwe ngamadonki amaningi kakhulu osokuthiye izakhamizi zididekile zingasakwazi ukuthi aliphoze ezinjani ngoba amadonki inyamazane iqakatheke kakhulu uvuke sengicabanga idonki yikukhamanzi yikulima konke nje sikwenzayo sikhangele ukuthi idonki yethwala umsebenzi omkhulu kakhulu ezakhamizini asefile sibili amadonki lami nginje ngomunye ofelwe ngamadonki kanti izakhamizi zicabangela ukuthi amadonki lawo angabe bulawa zintwala kumbe angabe elezibungu ezisweni even nakuwadi kuwani khonapho umakhelo asephilile amadonki ayafasibile kakhulu akhona mbijana
umqondisi ohlangothola ubona ngokunakekela izifuyo ezansemandebeleni umnumzana enathi mdlongwa uthi bona abakatholi imbiko ngokuva kwamadonki lawa esithi baza kuyafika khona bayehlola ukuthi angabe buleke yini ukufa kwamadonki lawa ukuze ngesikhathi inkomo lazo zisifa mahlayana nje ngenxa yemikhuhlane ethiyeneyo kusenzalo izakhamizi zemanama kuwa 17 zidlela evalweni kulandela ukubonakala kwendlovu esigabeni lesi ngolwesithathu unkosikazi Thabangi Nathi oyisakhamuzi eGogole ngomunye wobonele izindlovu
kuneendlovu ezifike lapha enumber 9 zifike enumber 9 zihamba ziyi-4 iindlovu zakhona ezinkulu zibuye zivelela entshonalanga zaphinda zakhona emzintuze lomuzi wami zabuyela futhi entshonalanga khona lapho ezibuye khona so linanzelile bazali kakhulu ebantwaneni abaye esikole
lanxa kungela odwa wahlaselwa yilezi ndlovu kwezinye iziqindi njengewange sekungakwaba lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu kubanga amanzi kakhulu lamadlela ezifuyo zabo ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseDambashoko noAlbert Ncube
okwamanje ke wothi singene esigabeni sethu lapho esikhangela ukubhekane labesifazane sixoxa labo ngemisebenzi abayenzayo yentuthuko kuhlelo Women's Forum silo sihlandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazane lelami osithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lo nkosazana Vakani Ncube umqoqeli wenhlelo kunhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association ukuze sizwe ukuthi abesifazane abathengisa ezitaladeni labalamabhizinisi asathuthukayo baqhuba njani umsebenzi
abesifazane abasesitaladeni or abalamabhizinisi amancinyane bayenelisa ukuthi bethole inzuzo yokuziphilisa lemoli zabo kodwa kayifiki kuleso silinganiso abasifunayo bafisa ukuthi ngaku uyadlulela phambili or ikhuphuke iye phezulu isilinganiso abasitholayo zikhona akhona ama-challenges abahlangana lawo njengabantu abangomama ukuthi ma ufika kubhizinesi ecosystem ongumama sometimes siyasitho mama kwezinye indawo bakhangelelwa phansi kule ama-labels lawa lalawa abakhona emntwini ongumama ozama ukuzimela zikhona ama-challenges abahlangana lawo sibila njalo abayinqabelayo lama-opportunities eyinye umuntu ayabe eyibonile njengomuntu ongumama egcine engasenelisi ukuyithola just because ungumuntu ongumama i-playing ground ayikho level ukuthi ifeve wonke umuntu or umama kumbe ubaba kuya ngokuthi u-approache bani omama bahlangana lakho ngezindawo abasebenzela kikho even laba abama-licenses omama bayathengisa phandle abalama-licenses kodwa la inzuzo yabo bathi ayenelisi ukuthi baphilise ngezimuli zabo akufanani kulokuhlala kodwa bayathola isizathu esibangela lokhu kuyikuthi kulabantu abaningi asebeku-informal sector abanye bathengisela endaweni ezingavunywanga okuyikho oku-affecta ama-sales abo ukuthi begcine bengasatholi inzuzo abayikhangeleleyo kunye abakhala ngakho abantu abazisebenzayo ngathi omama ungatholakali kwamathuba amaloni amaloni bakhala ngamaloni ukuthi bebhuste ama-businesses abo sizananzelela kube lesikhathi se-COVID-19 esi-affecte abantu bonke abanye kunjenje lokhu bengakavuki or lokhu bengakaqini ama-businesses abo from uku-affectwa yi-COVID So bakhalela amaloni ukuthi nga kuba lamaloni awe informal sector affordable angala ma requirements amaningi azayenza ukuthi kube ngumgiwe ukuthi bewathole lawo maloni. So isifiso sabo ukuthi bethole amaloni angabhusta ibusiness zabo angela ma collateral adinga izinto abangelazo abakhangele labo njengesekta ukuthi baphila njani kuyini abalakho then kube lama tailor made loans azasupporta i-informal sector ukuthi labo bekwanise ukuthuthuka njengamabhizinisi amancane begcine labo sebekhulile.
Abamabhizinisi asathuthukayo basanda ukuqeqeshwa i-council yakoBulawayo uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ngendlela abangaqhuba ngayo amabhizinisi abo. Babuye ngokuningi yini abesifazane?
Siyabona ukuthi i-informal sector ikakhulu abagcweleyo ngomama, ngakho omama yibo abaningi. Uyathola ukuthi iningi liba ngomama ngoba yibo abagcweleyo kumabhizinisi asathuthukayo or lamabhizinisi amancane. Ngakho iningi over 50% ngomama ababhenefitileyo yibo abaningi. Ngakho bekungela nhlelo specific for women, kodwa i-training ibitargeta wonke umuntu okubusiness esakhulayo esafisa ukukhula isiya phambili. Ngakho ngamafitshane omama abaningi yibo ababhenefitileyo, kodwa bekungekho okumiselwe ukuthi hayi lokhu ngokwabomama kuphela. Ibahlomisile ngama-strategies amaningi okuthi inhlanganiso zabo bangaziqinisa njani okuyini okumele bekukhangele ukuthi inhlanganiso zabo zime lanxa kufika ama-cases of ama-crisis or ama-disasters. Ukuthi umuntu azikhangele yena himself njenge-company yakho ukuthi mina i-company lami livele liqine kukuphi, engingelamandla kikho yikuphi, amathuba amanye akhona engingawasebenzisa ukuthi i-company yami ikhule yiphi, njalo kuyini okunganginqabela ukuthi inhlanganiso yami ingaqhubekeli phambili.
Leyo bekuyingxoxo noNkosazana Bakane Ncube, umqoqi wenhlelo uhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane nabesifazane. Lizwe ukuthi seliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC.
USithandekile Mhlanga ke lapho udedela uChris Gande owe-Studio 7 esiphathele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya uhlelo lwamapholisa oluthiwa lona Operation Tame the Traffic Jungle, lapho ababophe kona abatshayeli labohindi abedlula 26,443. Lolu hlelo lwenziwa ilizwe lonke jikelele. Esihlaziya laye lolu hlelo ngumnumzana Edwin Ndlovu, umtshayeli njalo ongukansila ekubandla le-CCC.
Ungasitshela ukuthi ungathini ngohlelo lolu esizwa ukuthiwa belukhona kumbe lokhu lukhona olwabatshayeli bezimoto kade bebotshwa? Abanye bayakhala besithi bona uhlelo lolu ngendlela olubuye ngalo ngemva kokhetho lungani ikudinga nje imali. Ungathini wena ngalo uhlelo lolu? Ubona kuluhlelo na olulungileyo lesikhathi sakhona bekusimele kube yiso?
Amapholisa eZimbabwe Republic police alohlelo koBulawayo lapha kuluhlelo ke lokubopha ke izimoto zemshikashika lezi singathi ngama Honda Fit la mini mitshova amakhombi ke angekho emthethweni kunye lezinye imoto nje ezihamba ke zisephula umthetho zisima endaweni lapho kungamelanga zime khona, ezinye njalo ngezingena ke amalayithi e-robot ke ebomvu kanti kuyabudingakala ukuthi zime. Baphakathi kwalo ke lolo hlelo ke amapholisa kulo hlelo ke esingathi thina yebo kambe alulubi luhlelo luzama ukuthi ke edolobheni ke kube lo mthetho izimoto zisebenze ngendlela eqondileyo. Mboni ngani hatshi asohlelo singalusola kungakhathalekile ukuthi luhlelo lwenziwe ngasiphi isikhathi, kodwa ke mboni ukuthi luhlelo oluqondileyo. Kuyadingakala ke ukuthi idolobho ke kube lo mthetho umthetho izimoto zihambe ngendlela eqondileyo njalo lezi ezifunake ukuthola abantu kube izimoto ke ezilobisileyo zabhalisa kusemthethweni zibhadala imithelo edingakalayo ukuthi ziyibhadale.
Ukhona okungaba kusenza ukuthi abantu bengalandeli imithetho ikakhulu bona laba abemshikashika ukuthiwa ibababotshwayo kuyini kahle kahle bayenza ngabomu na kumbe kudubeka ukubangela ukuthi bagcine besebenzisa imoto zona lezi?
Yebo kambe lolu hlelo lukhona lwenzakala edolobheni lakobulawayo ke kubotshwa ke kwezimoto zinalezi ezemshikashika. Kodwa ke eqinisweni labo bantu asobantu abazenzayo kumbe abazenzisayo ngumumo welizwe, umnotho welizwe uphansi uyile, akula msebenzi, akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezi muli zabo, bahambise abantwana esikolo bathole imali zokubhadala amarenti abahlala khona, bathenge izimuli zabo njalo ukudla baphile abantu. Yikho sibona ke imoto zemshikashika ziba zinengi ke umuntu angathola imali secabanga ke ukuthenga ke imoto yemshikashika kwenzela ukuthi aziphilise. Yikho kasinyeke sibasole kangako kodwa kumele sikunanzelele ukuthi konke khona lokho kubangelwa kuyini, kubangelwa ngumumo welizwe. Umumo welizwe kakumanga kuhle kwezomnotho, akula misebenzi, akula mali, akula njalo ezombusazwe eziqondileyo, abantu ke abaphathekanga kuhle elizweni. Yikho ke sokuyindlela ukuthi abantu baziphilise ke. Yikho sithi mina lanxa nje kudingakala ukuthi ke kube lo mthetho, kulandele umthetho elizweni, kodwa ke okunye ke kubangela ukuthi ke abantu benze nale ndlela benza ngayo kungabi lo mthetho ke ludubo lukhona elizweni kulokuhlupheka okunenge okukhulu kakhulu.
Lo ke ngukansela Edwin Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilala.
Lilalele kumsakazo we Studio 7 A Voice of America esakaza ise Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo owe Studio 7 eye Voice of America osakaza use Washington DC. Kwezemidlalo, iqembu labafana abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela isikolo seSt Eric yilo eselintshantshu zalonyaka ezomncintiswano weNational Association of Secondary School Heads. Intathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leSt Eric linqobe lemzilikazi nye-1 final edlalwe namhla ekuseni enkundleni ye-Papa Fields. Iqembu lemzilikazi ilobe likhangelelwe ukuba lingaphakamisa linkezo njengoba belidlala lingekhaya, kodwa umqeqetshi walo uKhonzani Ncube uthi basuke bazigwaza ngowabo.
Umdlalo osambayo ngendlela yakho sikhangele ngayo senze iphutha emuva ngale kube lokukhombisana phakathi ukuthi abasakhulisanga. Ngen on-tournament, sitani kusikeni yawe kutuwa ukuthi bazo osibethela leli on-tournament yaleli sponsorship.
Umqeqeshi weqembu leSt Eric uFarah Hanyani yena uthi inkuthazo ayiphi abafana bakhe iyo edale umehluko omkhulu.
Esanelise ukukwenza kuhle kutshela abadlali bethu ukuba bazithembe ngoba besikwazi ukuba abemzilikazi bazahlasela kakhulu, njalo senelise ukuvikela isango lethu ngemva kokuba sesihlohlile.
Kusigaba sesemifinal iqembu leSt Eric linqobele nge-1 kuthi lemzilikazi lona linqobele Crestor College nge-3. Siyikhangele impumela yemidlalo yeCasablanca Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leSimbabwe libhaxabulele Highlanders nge-3 ngaseBaobab. Iqembu leFC Platinum linqobele Ngezi Platinum Stars nge-1 ngaseMandaba. Iqembu leChicken libe nguChikilobhanqa 1-1 lele Manyika Diamonds ngaseLuve. Kuthi iqembu leBlack Rhinos litshayele ZPC Caribbean nge-4-3 ngaseBata. Limpumela itsho ukuba iqembu leFC Platinum selikhuphuke lahlala endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo engama-46. Kuthi elengezi Platinum Stars lona elihlezi phezulu lile miklomelo engama-50 lowodwa 51. Kusasa ngesonto iqembu leHwange lizayemukela ele Capes United ngaseColliery, ele Dynamos lizadibana lele Herentals ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leHada lizanqikelana lele Triangle ngaseBaobab. Iqembu leGreen Fuel lizadlala lele Cranbourne Bullets ngaseGreen Fuel. Kuthi iqembu leShesham lizatshana lele Bulawayo Chiefs ngaseBata. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Okwamanje-ke othi sike sizwe imibono esuka ephuma kubalaleli bakaStudio 7.
Studio 7 njani? Uyabona mina ngingumdala omnangako, ngabe ngihlengiyirizayini ngihlengizekelele ngihlale phansi ngiyobheka inkomo zami, ngoba mdala vele abantu abasakufuni, umhlaba wonke jikelele abantu abasamfuni umdala omnangako. Abasamfuni lalo bona lawa nje abade bakuvoteka bayapretenda vele abasakufuni mdala. Nginguwe, ngabe ngihlengirizayini nje ngihle ngizihlalele phansi ngithule umsindo. Njalo badala lokhu kutshona kuthiwa siyalinda into zesisadeki sadeka kusasebenzi. Lapha badala asingeneni indlela, ngoba sesikhathi lethu nokuhlala kwamanye amazwe sesifuna ukubuyela emakhaya ngenxa yezane kuphela. Badala asingeneni le ndawo yabo, into zezane ukuthi bathi lizwe balithatha ngegazi, balithatha ngegazi. Akusebenzi lokhu, kwakudala kwakuyisikhathi sakhona kusela ndawo lakho kwadlula. Manje amazwe manje sebuswa ngama-young generation. Lokuthi lokhu besitshela nge-Europa, Europa akusebenzi, kwakuyisikhathi sakhona. Bafo mkhokho bethu, bafo mkhulu bethu badlula. Lathi asingeneni isiganga badala bafile befile silungisile izwe lethu, akusebenzi lokhu. Sesikhathele ngento zezandla, sesikhathele thina into zezandla lezi.
Studio 7 ivuka njani? Mina lami igama u-Adolf Shaba. Ngike ngezwa laba, ngike ngabona lapha ku-internet kukhulunywa kuthiwa le ndoda esibiza ngoSengezo Mahlangu iyenze ama-recalls, isibiza njengo-secretary general we-CCC. Manje uma kukhontinywa ngezinto ezinje, mina ngibona inye i-solution. Kudelelwa okwedlulisa ukudelelwa, ngoba izani PF angeke isebenzise ama-trigger kanje, so mhlawumbe ukuthi into zilunge. Hhayi, futhi mina angiyiboni la izani PF izomelana naye intukutelo esebantwini. Bengayenza lokho abakwenzayo, bezibona ngathi bona aba-untouchable, ayikho le nto yabo le. Izigebenga zodwa lezi ezisebenzisana nabantu sebenzisa imali, but this time kuzaphela, ngenze kulunge.
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho. Vele ngihlale phezu kodaba Studio 7. Hhayi, siyabonga ukuthi isizwe sikamthwakazi ngathi siyavuka silo ngathi siyaphakama. Bantu basefollows, lonke likwenzileyo siyakuthanda thina abethwakazi. Singavumi ukuthi abafana baseMpumalanga babuye bazodlala ngathi, baze basikhethele labantu okumele basiphathe. Kahle kahle ngenxa yokuthi behlulekile ukuthi bona bafake abantu babo bokuza njengakobulawayo lapho kufakwe khona abantu bokuza. Abantu batshelwa lokuthi kufakwe bani umeya. Okwamanje sokulo mfana obuye emaswingo khona ngale.
labo ke ngabalaleli baka Studio 7 akade besipha imbono yabo. Isikhathi asavume bakwethu ukuba siqhubekele phambili. Oselivalelisa kwamanje sithi libe lobuthongo obuhle uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.